Ola mgela emweni ngenjabulo nguntungameli Nkomo.
Sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
It is important for the ministry to be proactive about it and prepare adequately on all possible loose ends so that should any one incident happen, we will be ready for it. In the military, you say you prepare for war during times of peace.
Uhulumende usungula uhlelo lokulungiselela ukwenqabela ukumemetheka kwemikhuhlane yesihudo ebalisa i-cholera, i-typhoid, le-dysentery esithi kungcono ukuhlala elungele ingozi kulokumelela lapho isiqhamukile.
Elinyathelo esingalithatha ukuthi senze into lokuthiwa khona yikuhlolwa kwezimota ngeminyaka yonke, i-mandatory inspection, ezimota zonke ezingathi zingaba lodubo olunjalo.
Ugatsha lwezokuhambisa ole-Transport and Infrastructural Development luthi luqoqa ukusungula uhlelo lokuthi abatshayeli babanjwe ngamandla ukusa izimota zabo ukuyahlolwa ukuba zilungele yini ukuhamba emgwaqweni kanye ngomnyaka.
Ele Zimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekusunguleni umkhankaso wokwenqabela ukumemetheka kodubo lokulwisana emulini olwe 16 days of activism.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Uhulumende uthi uselungiselele ngokugcweleyo njalo uselazo indlela ezizasetshenziswa ukwenqabela ukuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo ebalisa i-cholera, i-typhoid, le-dysentery ngesikhathi izulu seliqalisile ukuna elizweni. Njalo abantu bazathola imfundiso phezu kokuqakatheka kokuhlanzeka. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuvezwe emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe emahofisini ogatshelwe zempilakahle lamhlemini ngemva komhlangano lezinye ingatsha lenhlanganiso eziphatheke kwezokulondoloza impilakahle kazulu. Umphathintambo wezempilakahle uDr David Barerenyathwa uthe abogatsha lwakhe bakubone kufanele uba babonisane labenhlanganiso ezisebenzelana lohulumende okubalisa AWHO, UNICEF kanye lomanisipala weHarare.
Which we are calling a national emergency operating center. So this will be manned during this season permanently by experts and people who are technical in the area, preparedness, disease prevention, public health expertise, headed by the ministry with input from WHO, from UNICEF, from the NGO sector.
Umsekeli wakhe laye obekulo mhlangano uDr Paul Jimeza laye ugcizelele ukuqakatheka kokuba bahlale belungiselele sikhathi sonke ikakhulu lapho ingakaqhamukile imikhuhlane.
While there might not be any cholera at all, but it is important for the ministry to be proactive about it and prepare adequately on all possible loose ends so that should any one incident happen, we will be ready for it. In the military, you say you prepare for war during times of peace.
Kuthi obona ngezokulondolozwa kwempila kahle ekhangela indaba zokulondolozwa kwezemvelo kumanisipala weHarare, uDr Stanley Munkofa uthi uqakathekile njalo ukuba uZulu afundiswe ngokulondolozwa kwezibi kanye lokuba ilahlwa njani imihlobo eyehlukeneyo yezibi.
We know that if we remove the waste timeously and dispose of it correctly, then we have less problems in terms of, you know, diseases and the ramifications that come out of it.
Abezempila kahle bathi lanxa kuyibo abaphatheka ekwelapheni uZulu nxa kuthe kwaqhamuka imikhuhlane, kuqakathekile ukuba abezinye inhlangothi labo okufana labo manisipala kanye logatsha lwezokuthuthukiswa kwezabelo lezinye ingatsha baqhube umsebenzi wabo ngendlela. Bathi okuqakathekileyo ukuba uZulu wathola ngesikhathi amanzi ahlanzekileyo, ukubuthwa kwezibi ngesikhathi kanye lokwakhiwa kwezambuzi, ngoba kungokunye okungenqabela ukuqhamuka kwalimikhuhlane. Abeyikhonethi bona babikwa bezaphathisa kulo mkhankaso ngokutholisa uZulu imibiko ebafundisa phezu kokuzinakekela sikhathi sonke okufana lokugeza izandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.